Namhlanje kuhlelo lethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lo nkosazana Thabita Khumalo osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leMDCT. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukuthi ngingumuseli kwenze khona injani mazimbabha amahle.
Ye, ungasitshela ukuthi kuhambe njani? Sizwa kuthiwa belilo umhlangano werally. Ungasitshela ukuthi bekungaphi njalo kuhambe njani?
Thina njengebandla leMDC elikhokhelwa ngobaba uAdvocate Nelson Chamisa owawina kukhetho lwe-presidential elizweni laseZimbabwe, besilerally eChitungwiza namhlanje lapho esesihamba kuZulu sisiyamtshela uZulu ngokuntshontshwa okwayenziwa izano entshontsha ukhetho, njalo sihlangana nabantu abaphakathi komuzi waseChitungwiza ukuthi basazise ukuthi bona balembono bani, njalo balezifiso ziphi abangasipha zona esazicubungula wenzela ukuthi sidinge indlela yokuthi siye phambili.
Ye, ungasitshela ukuthi kusasa kona kuhamba njani?
Kusasa angisonke siyazi ukuthi besifuna ukuthi sibe nerally ekhwekhwe, sithi siyenze irally yakhona, saliswa ngamasotsha esethi kwenzile ukuthi sesibhalele ekhothi and then ihayikhothi sivumile ukuthi silelungelo lokuthi senze lawa marally. Kodwa okukhona yikuthi njengebandla leMDC elikhokhelwa ngubaba uAdvocate Chamisa sizangena iZimbabwe yonke sikhulumisa nalo Zulu ensukwini lezi ezilandelayo, sizalikhiphela insuku ukuthi sabe singaphi isikhathi bani njalo nini njalo ngaliphi lawo.
Ebulenjini beTwitter namhlanje sibone imbiko kamongameli webandla engani uthembisa uZulu ukuthi kukhona okuzayenzakala lapha athi khona the real deal is coming. Ungasichasela ukuthi kuyini kahle kahle uZulu amela ukukhangelele kumbiko yonale?
Umele ukukhangelelwa nguZulu ukuthi into yokuqala thina ibandla lethu elikhokhelwa ngumongameli wethu ubaba uChamisa asanqoba kukhetho izani yantshontsha. Okwesibili yikuthi khona sithi khona thina amasotsha ahlale emabharakini abahlali phakathi kukaZulu, umsebenzi wabo asoko ukwelusa uZulu, umsebenzi wabo ngokwelusa ilizwe kuba ilizwe selingene nabanye abantu abaphuma ngaphandle kwelizwe lethu, so sithi ngabaya emabharakini. Njalo uhulumende wezano akayekele ukusebenzisa imibhobho kubulala abantu, abantwana baseZimbabwe abatshengisela ngokungathabi okwenzakele ngokuntshontsha abakwenzileyo. So esifuna ukukwenza ikuthi singene kuZulu simbuzisise yena ukuthi ulambono bani, ngoba sonke siyazi lokukhulukhuluma ebulenjini lapha ukuthi khona sizangena ku-GNU lomnyangagwa. Hayi, into esingayichasisa kuZulu ngoba kasoze sibhandije inyoka and njalo asoze siyekile umuntu athathe imbuzi ahlinze akhiphe isikhumba abeseshare yini inyama yona imbuzi ngeyethu.
Labo abathi ikakhulu singakhangela kuTwitter la siyabona ukuthi bangani sebesiba baningi abathi bona umongameli webandla kachiye ukuba ekhuluma ngokhetho lolu akhangele kulolu oluzayo. Lithini lina ngabatsho njalo?
Wonke umuntu ulelungelo lakhe nxa elombono wakhe ukuthi akhulume, kodwa thina sonke liyazi ukuthi thina yonke into esiyenzayo siqala sibuze uZulu. Yebo, naye bayakhuluma ebulenjini abantu abanye futhi kumele sibalande kuma-grassroots lapha ukuthi sizwe ukuthi bona bathini, ngoba bona labo abaphansi bathi khona bona abafunda kuzwa ngodaba ukuthiwa i-GNU leyo izano bayi kuthi yona inqobile ayilungisi ilizwe njengokuthembisa abakwenzayo, kanti bazabe bekhalelani bona besithi babanqobani.
Hayi, kezwakala isikhathi yiso singasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga mazimbabwe amahle, asilahle imbeleko ngokufelwa. Sonke siyazi ukuthi sisebenza namasela wezano lingakhali, sikhona sizabe lokhu sifukana kuzaze kulunge abadala abantu okungaphiliyo kahlulu.
Hayi, sibongile kakhulu.
Ngiyabonga.
Lo ke ngunkosazana Thabita Khumalo osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leMDCT ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba.